sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 Mpandula 2016 ngChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umahluli uJustice Chinembiri Bhunu ufumana amalunga amathathu awebandla leMDCT elecala lokubulala ipolisa emzini weGlenview ngomnyaka ka-2011.
Kuyiwumlandu kahulumende ukuthi akhokhele indleko zemfundo yeprimary. Njalo athi ukuthi into yakajesi singakhangela i-first convention ayisayinayo uhulumende ka-1991. So amazali vele umthwalo lowobontaso wabo njalo ukwathinda.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ithi abafundi abaningi abayanga ezikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngoba abazali bengelamali yama-school fees.
Just like across the region or international best practice, kutholakale amanzi afit for human consumption. Siyabona kathesi kula ama-projects athize awama-dams, sile kunzwi dam komrewa, isitungiza ile muda dam, wonke lawo ngama-projects amisiweyo angapheliyo.
Izakhamizi zeHarare zikhuthaza ikhansili ukuba idinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwamanzi lokuvalwa kwawo mahlayana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umahluli oweHarare uJustice Chinembiri Bhunu uveze ukuba ekwahluleni kwakhe ufumane amalunga amathathu ebandla leMDCT elecala lokubulala ipolisa emzini weGlenview eHarare ngomnyaka ka-2011. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Esethula lesi sinqumo, uJustice Bhunu uthi uthole abathathu laba abathi uLast Mayengahama, uThungamirai Matsokere, loYvonne Musarurwa belecala lokubulala umpolisa uSenior Assistant Inspector Petros Mutedza kudlakela olwaqhamuka emzini weGlenview eHarare mhla ka-29 Nkwenkwezi ngomnyaka ka-2011. UBhunu ethi ubufakazi obuvezwe edale bukubeke sobala ukuba babe lengqondo yinye abetheswa icala laba lapho behlasela uMthetha bemjikijela ngamatshe kungakho betholakale belecala lokubulala. Ethi lobufakazi bukadokotela owahlinza isidumbu ukudinga imbangela yemfa kaMthetha uGonzales Aguero busuthise idale ukuba uMuyi wachaywa ngento ebuthundu esiphaqeni kwadabula ukhakhayi lwakhe. Umahluli uBhunu uthi uFinias Natarikwa owayeqhatshwe njengomtshayeli kweMDCT umfumene elecala lokuphathisa izigangi ngesikhathi zibaleka ngoba wathwala uMatsokere loMsarurwa sebebaleka lapho okwadalelwa khona lelicala. Ngasikhathi sinye umahluli lo ukhulule abathathu abakade bethoniswa cala linye ethi abukho ubufakazi obugcweleyo bokuthi baphatheka ekudaleni lelicala. Amalunga eMDCT la abotshwa engamashumi amabili lasitshiyagalolunye ngemva kokubulawa kaMthetha abangamashumi amabili lambili babo batholakala bengelacala kwasala bayisikhombisa. Abalandeli be-MDCT basamukele ngokudana okukhulu lesi sinqumo bethi sikuveza sobala ukuba sethulwe kukhangelwa ukuba ngabalandeli balelo bandla njalo beyinkokheli bebeqina ngelokuthi wawa emoteni uMthetha okuyikhona owabangela imfa yakhe lanxa kulandulwe lidale. Abane laba abatholakale belecala bahle bavalelwa kulindelwa ukwethulwa kwesigwebo sabo ngolwesine lalapho befuna ukusiphikisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi abafundi abaningi abayanga ezikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngoba abazali bengelamali yama-school fees. I-Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi abazali abaningi bakhala ngokonakala komnotho welizwe yikho nje besehluleka ukubhadalela abantwababo esikolo. Abanye abantwana ezikolo ezijene ezigoqela zakobulawayo babikwa bexotshiwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ekhankasela imfundo yaphansi kungelambadalo iWoza unkosazana Makoto ngamahlangu.
Abazali bakhanya bawulalela inkuthazo ngoba ngithe njalo ngani ngoba namhlanje kulesikolo esingathi iZulu kwandaba primary school eNtumbane iqoshe yabantwana abazali bahle bathumela ngixhumanele umphathi isikolo wesikolo leso ngambuza ukuthi kungani eqoshe abantwana wathi hayi akuxoshwanga abantwana kusho abantwana abakhulumanga kuhle baphindiswala ndama-resithi naseyimbuza ukuthi khona uphisele abantwana ngekhaya ufeda ndama-resithi athi abantwana bazimelele ngokwabo ukuthi khona akhohlwe ama-resithi so ngasezikhuluma labazali ukuthi abantwana babuyelile ngikhuluma nje babafundile ilanga lonke namhlanje so abazali bawulandele bawulalela kuyona umkhankaso lowo uyaqhathele obali ukuthi wona kule ungumlandi kahulumende ukuthi akhokhele indleko zemfundo ye-primary njalo asikuthi into yakajesi singakhangela i-faith convention ayisayinayo uhulumende nga-1991 so abazali vele umthwalo lo wokuntaso wabo njalo ubasinde so kuyakuthekile futhi kakhulukazi bavumelana lakho abazali
esikhuluma labo bakhala ngenhlawulo lapha bathi hayi imali yama-school fees kayitholakali nanku umnotho kawumanga kuhle kumi njani kobulawayo khona ngapho
kobulawayo kulobunzima kakhulu engathi kuye singakhangela emadolobheni wonke inxenye kobulawayo kule kunzima kakhulukazi nganani ngoba singakhangela ibulawayo imbali yayo yathi lama-company kule industry industry yonke kobulawayo ibhaliwe ungahamba kuma-industry uzathela sokulamabandla echurchi okunye vele akukhamisile nje kunjalo abantu kabasebenzi abantu bakuthola inzima bothi wena bazama ukuthi athole ukudla banike abantu ababo esikolo yebo bakhanga kakhulukazi ngoba isikolo i-school fees yona ngokayibiyi-$5 kodwa khangele kuthi ama-levies ayi-charjwa isikolo yabo bechajwa ngenxa yokuthi bangamagovu uyathola ukuthi ihlekana laba abazali elikhethwayo ukuthi limele abazali bahlamele bazali selizimela lonalotho ngoba besifuna ukuthola imali khonapho uyathola ukuthi wena kwenje i-S D C committee nxa ihlangana for 2 hours isifuna ukuba lama-drink kwezindawo bafuna ukuba lama-sitting allowances imali yabazali siyakhangela labo iy'ndleko ezikhona futhi eze-S D C ezibhadala imali ezikhiwa ngabazali yathola ukuthi mase bayahamba ngikhumbula imali ngo-2015 ngakhangela i-budgeting i-accounting ye-budget ka-2015 ama-headmasters aba-primary schools ahamba emtari abhadala $800 ebhadalelwa ngemali zabazali i-$800 lihamba ngebhasi one bhasi ye-headmaster iyisebenzisane emtari so imali ziyadlaliseka abantu bathole nzima kakhulukazi because bone njengehlanganise yokuze ukuthi wena singakele wenza njalo abazali abantwana befunde abazali bathathele impahla ezindlini ngama-descolta bathiya esikolo so sifuna ukuthi asiyethule umthwalo lowo emahlombe siwubuyisele kumnikazi ongurhulumente onguye wavuma ukuthi ezimbabwe sizaba nelungelo ngokusayina ama-instruments lawa asinika lelo lungelo
alo-ke ngunkosazana Makoto ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali abaningi bekhala ngokuthi gabalayo imali yama school fees. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami utatenda gumbo.
Abalimi bochinda bathi abasasiboni isizathu sokuba lokhu beqhubeka belilima nanku lungasabatholisi inzuzo abakade beyithola eminyakeni edluleyo bekhala ngohulumende ukuba engazinikelanga ukugcwalisa izithembiso ahlezi ezenza kibo ubaphathisa abalimi ngezokulimisa lenhlanyelo njengabanye abalimi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sekufuqe abekade bephila ngokulima uChinda baguqulele kwezinye izilimo ezifana lamazambane abalethela inzuzo engcono masinya. Umnumzana Lindani Mpofu ngomunye wabalimi bochinda laba olima esemangweni wegokwe. Yena ke uveze ukuba kungasasizi lutho ukusilima lesi silimo ebesibalethela inzuzo eminyakeni edlule besenelisa ukunakekela imuli ngaso.
Udubo lekotonzo luphambili soluhambe kakhulu uchinja vele alusalinywa ngokuthi siyalima kodwa silinto esizuzayo. Manga ubona ukuthi uyalima ibhelo yakho 200-300 kg uphiwa $10 iza kunceda ngani imali elizweni akula suzizayenzani thunikotoni asayalima sesizwile ukutshontshelwa thiwa limani ikotoni hey sadinika umuthi sadinika amasizi njani lapha lalaphana kodwa asila into esiyinikwayo asila into esizuzileyo pati kulima uchinda soigogwedi vele sifile kunazisazakayo kulima uchinda kwezuza khona imali.
Umpofethi yena labanye bakhe sebecabange ukuchiyana lokulima uchinda sebezazilimela ezinye izilimo khona ngomnyaka ozayo.
Asoze siyilime ngokuthi ayili sinceda ngakho asiyilimi asilalutho siyadubeka solibona sinje siyadubeka vele asisoze silime ikotoni ayisayenzi ukuthi silime sizilima amazambane azasinika inye impilo ayikhona ikotoni hayi.
Kwasekelwa njalo ngomunye umlimi wasegogwe umnumzana Nkosinathi Gumbo yena okhala ngohulumende athi uhlezi ebathembisa usizo kodwa bengaluboni.
Akula abasenzela khona bakwansi kusinika amasidzi bakwansi kusinike imithi so kade sabaningi sibanathi imithi leyana ngokuthi akule sithengisa khona so akule ukuthi zayilima kumbe zabela kuyo asabuyele kuyo ayile sinceda ngakho. I-government vele yasibisele move asiyela luze sidubeka silamali elizweni.
Abalimi laba bethi lesi simo sesibangele ukwehla kwesilinganiso zabalima uchinda ezigabeni lapho besivame ukulinywa khona kakhulu okunjengasegogwe iseziqintini ezimbalwa zesigabeni senkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Don't take my number. Awusohlangana kwiFacebook. I don't want your number. Awusohlangana kwi
VOA Ndebele kuFacebook sesikhona. Akusithande. VOA Ndebele Facebook.
www.funawena.com
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama lamhlanje ke kulohlelo lwabasakhulayo olwe The Connection esihlaziya khona ukuvulwa kwezikolo ngesikhathi uZulu ekhala ngokuswelakala kwemali elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Alilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weFrance umnumzana Manuel Valls laye usemanyanela basola impumela yokhetho lwakwele Gabo lokudinga umongameli. Amabandla aphikisayo kwele Zambia abika ukuba isinqumo esike sethulwa ngumahluli wedale leConstitutional Court yiso esenze baphuza ukusa ubufakazi bokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zedolobho leHarare zikhuthaza ikhansili ukuba idinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwamanzi lokuvalwa kwawo mahlayana ikakhulu emzini ehlala abaningi osokulesikhathi eside. Okunengasikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Okhokhele inhlanganiso yezakhamizi yeChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavela Sikhumalo uthi inhlolisiso abayenzayo ikhomba ukuba udubo lokusilela kwamanzi lokuvala kwawo ngesikhathi esithile kugcine kubangela ukuba abantu begebhe imigodi eminye yakhona ingahlanzekanga ifaka impilo yabantu engozini.
Sithi ama-local authorities lohulumende kaba yenze ukuthi kube lama dams ukuze just like across the region or international best practice kutholakale amanzi afit for human consumption. Siyabona kathesi kulama projects athize awama dams sile Khunzwi dam ngomrewa isitungwiza ile Muda dam wonke lawo ngama projects amisiweyo angapheliyo ukuze abantu bakwanise uku enjoy i access to clean safe and potable water. So sithi kabathiyane lalokho kwamabhola.
Otho kuphume kule inhlolisiso kukhomba ukuba imigodi imele ibe ngamamitha afika kwamachumi amane kumbe ukwedlula ukuze abe ngamanzi ahlanzekileyo. Ethi kodwa ngodubo lokusilela kwemali elizweni iningi labantu alisekwenelisi ukwenza lokhu ligcine lisebenzisa amanzi angahlanzekanga. Uqhubeke uKhumalo ethi ilizwe selikhangelane lesikhathi sezulu kanje lolu dubo luzaba lukhulu okungabangela imikhuhlane.
Izulu seliza kunakathesi kugcina sokulama waterborne or diarrheal diseases amanengi abantu begula izisu zisiba buhlungu begijinyiswa abantu besiya ezibhedleleni abanye bagcina sebelahlekelwa impilo esikhathini soneso.
Umqondisi we-Combined Harare Residence Association umnumzana Mfundo Mlilo uthi akudingakali ukuba idolobha leHarare lichithe imali lisemba isikotsho kulokulungisisa lokuhlela kutsha indlela eliqhuba ngayo umsebenzi wokutholisa abantu amanzi.
Izibhorane lezi ziyancedisa ngathi ku-short term ukuthi abantu bathole amanzi, but sakhangela ukuthi kona amapipe awe-City of Harare aphansi lapha ayavuza ngelanga kulamanzi angafika 55% afakwimithi alahlekayo nje. So nxa uhulumende ngenxa udolobho lingafaka imali ekuthini amapipe la alungisise singavuka sasekuseni nje 55% of our water sesikwanisele ukuthi sikwanise ukuthi siwathole amanzi edolobheni leHarare akhona. Iproblem yokuthi umunicipal galandlela yokumanage ukuthi wonke umuntu athole kuhle amanzi.
Amalunga enhlanganiso yeZimbabwe Homeless People's Federation esikhulumelayo eyinhlanganiso lamalunga edlula enkulungwane ezilithumi 10,000 bathi ubuyanga bucina busenza ukuba abantu besebenzise amanzi avela emigodini eyingozi ngoba umasipala ephuza ukulungiselela abantu konke okudingakalayo okufana lamanzi kusaselesikhathi. Idolobha leHarare lincediswa inhlanganiso ezifana labo UNICEF zigebha izikotsho kundawana ezijeneyo ngenhloso yokuphathisa dubo lokusilela kwamanzi emzini omkhulu weHarare. Lolu dubo ikhansili ithi lungaphela kuphela ngoba iphakathi komsebenzi omkhulu wokulungisisa isitiji esihlanza amanzi eseMorton Jeffrey Waterworks ukuze sipompe amanzi afika kuma-megaliters angamakhulu ayisithupha 600 megaliters ngesikhathi iwathela emzini omkhulu weHarare. Isithi lumsebenzi obumele uphele lonyaka usuzaphela ekupheleni komnyaka ozayo ngoba bengenelisa ukuva lela abantu amanzi okwesikhathi eside beqhuba lomsebenzi. Ngimele iStudio 7 Harare ngingumark Peter Ntambe.
Lingakhohlwa ukuthi uhlelo lwezindaba ngesindebele kuStudio 7 luqala ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065 laku 15460 kHz kushortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp ku 0012024650318 loba ku 0027743416270 la ku Facebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Alilalele emsakazweni we Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America eseWashington. Lisibamba kumakagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-6065 la ku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet ku Kelly ethi www.voaindebele.com.
Thank you. Nipinde ngibonga uOstini ufaka Ndlevu ngaphecelele kwa. Ngibonga uMondlo ufaka Sobali khona eDinyane ngaphecelele kwa. Ngibonge bonke kanye nabo bonke mina ovilanga.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukhangelelwe kwethula amazwi aphathelane lendlela isetshenziswa ngayo imali kuluhlu lukahulumende olomnyaka wonalo ibhajethi ngolwesine kuyonale iviki. Si ukucubungula lingxoxo sixoxe lengcwethi ezomnotho umnumzana Masimba Kutjera.
Singakhangela sizabona ukuthi i-midterm budget izabuya mhla ka 8 September. Ubona njengani ubaba uthi namasa usulandele useyenza ukuthi alandele umthetho kuphela kodwa kungela okuningi akakwenza ngoba i-main budget siyakhangelele 2 months from now ngabona November. So ubona njengani uselandele umthetho nje ukuze engabantu ngokwephula umthetho nxa enga engalithanga i-midterm budget kodwa kuyabe kungelakho okuningi ku-budget lankhona.
Kodwa siyabona ungani sekulo mehluko ikakhulu nxa sikhangele ukubana uhulumende ubesehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe kodwa nanku kungani sezihola ngesikhathi esifana.
Hayi, alisilo qiniso lona lelo ngoba mhla ka 5 namhla sikhuluma senzeni nje mhla ka 5 izolo. Yikho abamasingo 7 ezingathi rest of the hotels yikho abazizi izimali zabo. Kathesi uhulumende uyahlupheka ukuthi abhadale izisebenzi ngesikhathi. Ama-dates angikhona uzawubona ukuthi asekupheleni kwenyanga. Siyabe sikwazi ukuthi amapholisa labasoja phakathi kwenyanga bayebezizi izimali zabo kodwa sebezizi izimali ngokupheleni kwenyanga. Ababalisi nabanye sebezizi izimali zabo wenyanga elandelayo. So akuboni njengani uhulumende usekwanisa ukuthi abhadale izisebenzi and kuzaba lo duko futhi nxa uNovember efika ngoba uhulumende uyawemele ebhadala amagona yena engelamali. So sizabona futhi i-situation last year ukuthi ebengaqedisa ukubhadala ama-bonus engxenye ngo-June kumbe ngo-July next year.
Emabhoda lapho okade sikhangisicabangela ukuthi khona bengathola imali lezinye indawo okuthiwa lokhu ngesilungu i-revenue. Singathi kube khona yini?
I-revenue iyehlile kakhulu ngoba kule into ezinjenge-statutory instrument 64 eseyalisa abantu ukuthi bangene lama groceries besithi bafuna ukuprotect i-Zimbabwean industry. Ungakhangela njalo ama-duty ababethenga izimoto phandle kwelizwe i-duty langkhona liqonge kakhulu ukuthi besibala emaphepheni umalanga adluleyo ukuthi ama-sales awemoto yehlile kakhulu. So ubona njengani i-revenue ayibuyi ngendlela ababeyikhangelele ngayo. Besokuzoba futhi le ndaba e-corruption ubona yiyo edla i-revenue enkulu kakhulu ngoba kulama leakages abaningi kumabhoda laphana ngenxa ye-corruption. So la kuyukuthi ubaba uthi namasa uyabe esifuna ukuthi baqalise ukuthi ba-repair i-economy kumele babone ukuthi bengenza njani ngendaba e-corruption ngoba yiyo esingathi yiyo i-leakage enkulu kakhulu eza ukuthi i-economy ingahambi. Singabali ama-policies abo esingathi kawasebenzi.
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa nguChinamasa? Asisoze sibone kukhwezwa yini eminye imithelo ukuze uhulumende athole laye indleko yakhe?
Iyo indlela abasele layo ukuthi bakhwezi imithelo kodwa angiboni iyindlela enganceda kakhulu. Obe kumele kwenzakele omele ubaba uChinamasa enze ngolesine iwusitele ukuthi amankampani wona lawo avaliweyo bazakwanisa ukuthi yini avule aqalise ukusebenza abuyise imali ku-consolidated revenue fund. Kathesi uzazama ukuthi ekhweza imithelo engxenye utshwala kumbe airtime bavame ukwenza njalo ukuthi bazuze okuyimahlana, kodwa ngibone iyi-long term solution. I-solution ekhona yokuthi kumele sibe le-industry esebenzayo lapha eZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngilichiya-ke ku-Studio 7 Live Talk. Lilali.